Salamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 24 Mphalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Noma senze ibusiness, hayi business yangkhona iphansi. Akutshengiseli ukuthi sesisikhathini sokuthi lati sesikukhisimusi singabe sibooster ama-business. Imali yangkhona lokhu injalo, lokhu ekuthule. Umumo lokhu njalo akutshintshi lutho. Asikwazi ukuthi sizakwanisa sizaphakama kanjani for the 2016.
Uzulu kunhlangothi zonke zempilo uchaza ikhefu lekhisimusi lalonyaka njengeliqandayo elingakaze libonakale, lokhu nxa kukhangelwa iminyaka yangemuva.
Uwehlulekile ukuholisa ama-civil servants ama-bonus, kodwa ke akubahluphi ngisho la kancane ukuthi babuthele omali ekade ingasiza abantu abasebenza kanzima besebenzela abantu ababo ukuthi nabo bathole okungaya ethunjini, bayayithatha leyo mali bayidle.
Iziphathamandla zebandla lezanu PF lo mongameli Mgabe bebethe gwaqa esigodlweni sakhe e-State House ngolwesibili kudliwa ezimnandi kugidwa kujatshulwa. Wayengumdlali weqembu le-Highlanders uMelusi Mabaleka Sibanda usenconywe ngemizamo yakhe yokuthuthukisa umdlalo wenguqu kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu kunhlangothi zonke zempilo uchaza ikhefu lekhisimusi lalonyaka njengeliqandayo bengakaze bakubone, lokhu nxa kukhangelwa iminyaka yangemuva kungekho nzuzo ekhona kubosomabhizimusi ezigabeni ezehlukeneyo behluleka ukuvakatshela izihlobo labangane ngoba ingekho imali yokwenza lokhu. Okuningi sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Abakubhizimusi bavame ukuthola inzuzo eningi ngalesi sikhathi sekhefu uZulu ele mali yokuthenga akufunayo, kodwa bathi akunjalo lonyaka. Unkosazana Siboniso Ndlovu wakoMadabe eMangwe District ungomunye wabesifazane abaphatheke kwezamabhizimusi epheka lokuthengisa ukudla esewavula indawo yakhe ethiwa Yimnandi Restaurant.
Noma senze ibusiness, hayi business yangkhona iphansi. Akutshengiseli ukuthi sesisikhathini sokuthi lati sesikukhisimusi singabe sibooster ama-business. Imali yangkhona lokhu injalo, lokhu ekuthule. Umumo lokhu njalo akutshintshi lutho. Asikwazi ukuthi sizakwanisa sizaphakama kanjani for the 2016. Ngoba sibona ibusiness yangkhona lokhu kulefu. Ayiqansi ukuthi njengokuthi khathi sesikuChristmas yikho sijala ukuphakama khona, sikilungiselela umnyaka ka-2016, kodwa umnyaka lo vele hhayi kuyala.
Enkabazwela kho kuyisona leso lapho unkosazana Monitor Ntini waseSikombingo kuward 6 ethi kungakhanyi ukuba kuphakathi kwekhefu lekhisimusi nalo bahaji.
Egwele umkhathi kawumanga kahle, indlala, izulu kalini kahle, abantu baphambeni abakwazi ukuthi baqesela ngaphi. Njalo akukhanya ukuthi kule khisimisi. Njalo ikhisimisi yakhona kukhanya izaphela ngenxa yenswelo, ngoba abantu even noma kuyikhisimisi sebesebenza ngokuswela ukuthi badlani baphekani. Uyakudala okwakusenziwa amadili, kudliwa, kubizana nobungani. Ukuswela sokwenza abantu behlukane, bangathandani, sokuqede uthando.
Unkosikazi Sithembile Sibanda ngumama odabuka eMangwe koNgwanyana olengane eziyisikhombisa. Laye unkosikazi Sibanda uchazela ikhisimusi yalonyaka njengeyahlukile kule yeminye iminyaka lapho uZulu ayejabula khona ngalesi sikhathi.
Ngendlela engikhangele ngayo isimo esikiso eZimbabwe, nginanzelela ukuthi kulokhu kusehla yonke into, imali lelonyaka inzima ukutholakala. Vele lama programs wonke silawo ayasilela kukho konke emalini. Futhi ngingananzelela ama-civil servants arholayo ibhonasi yawo. Emabhenki zoqala usile ukulayinelwa imali ayitholakali. Ngiyazibuza nje ukuthi kambe ikhisimusi izaba yinto enjani. Nxa ngikhangele nje ngibona indlala nokuhlupheka kwabantu bezama kumuva bese emakhaya abo.
Bekwehlukile ngesikhathi yena labentanga yakhe besakhula, unkosikazi Sibanda ethi uyabazwela abakhula kuyona le iminyaka ngoba bengasoke bakuzwisisa lapho kuthiwa kwakujajulwa kakhulu eminyakeni yangemuva.
Thina sisakhula kusukusela kubo 15, 16, 17 kusiyale vele kwasokuyimudi yekhisimusi. Yonke into nje yabisitshintshile. Abantwana babe sebevele bekhangelele okuhle abaza kuthola ama-presents, izigqoko ezintsha, ukudla okumnandi. Yebo kambe kukhona futhi esingakudliyo okukhangelela ukuthi kade singayikho esesikudla ngekhisimusi esingasakutholiyo ngoba singelamali. Opisa kunje abantwana babazi babazwa nje lokho kuthiwa kulopisa ini. So siyakhangela ukuthi imali iyo engikhoyo elizweni abantu bayahlupheka.
Ngalesi sikhathi somnyaka bekusiba iziphithiphithi kudatshula imimango uzule phakathi kwenhambo ukuyabonana lokujabula lezinini labangane kungaba semakhaya loba kwamanye amadolobha. Kodwa lonyaka akunjalo, uZulu eseqakathekisa ukudinga imali yokusebenzisa kokuqakathekileyo okubalisa imali yokuthelela lapho behlala khona ezesikolo sabantwana ukuze lapho zivulwa babe sebezihlawulile kanye lokuba bathole okuya ethunjini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Sanibonani balaleli, lapha ke likhuluma naye uBenedict Mhlapo ngisithi khisimusi enhle, khisimusi elijukela. Thina ke lapha egoli siyayigruva vele siqala kudala, sazi lina-ke ukuthi limise kuphi, kodwa ke silifisela inhlanhla ikhisimusi enhle, khisimusi elijukela. Licabange lonke-ke ukuthi labo baphuza-ke hatshi ukuphuza bese senza izinto ezingasizo-ke. Labo bashayela izimoto-ke lani, qaphelani ukuthi ma selishayela izimoto lingatshayeli lidakiwe phela ngoba kuyingozi. Kodwa ngisithi kini, hhayi lidle sibi lingayixoleli ngoba lathi ngapha sithwalise nzima, sithwalise amagaba avuzayo eGoli. Nowenu-ke uBenedict Mhlapo ngisithi hatshi-ke nisole kahle.
Ngesikhathi inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa zilubhekise ekhaya ekhefini lekhisimusi, izihambi zonke zikhuthazwa ukuthi zilondoloze impilo yazo leyabanye ngesikhathi zisebenzisa imigwaqo. Kule nkulungwane zabantu abalahlekelwa zimpilo zabo ngalesi sikhathi sekhefu, uBenedict Mhlapo uxoxa lezizalwane zeZimbabwe lezi ngezixwayiso abaphana zona ngalesi sikhathi sekhefu.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Ezra Maplanka owenhlanganiso yesebenze e-Migrant Workers Association eJohannesburg uthi umthetho wakuqala ngaleli khefu ikuthi ungawathinti amanzi amponjwana nxa usazi ukuthi uzatshayela imota kumbe ibhasi.
I-advice yokuqala engayinikeza yiyo ukuthi abantu bahambe safely, bayekele imibhuku uphuza bedlulisise ukuvikela ingozi, ngoba ikhathi esengisibona kusubalengozi ezenzakalayo abantu becinga ngasafika ngemakhaya.
Umnumzana Washimabizela layo osebenza kwele South Africa uthi kulabo abalubhekise ekhaya, beka amaphapho phansi nxa utshayela ukhumbule ukuthi imota ngayikwazi ukuthi uyinjiva.
Ukuziphatha into i-right kabi, because at times uthola ukuthi abanye bagcina sebephapha sebe even endleleni ma ba-driver endlela leyana yokuthi uyabona ukuthi ngeke afike lapho aya khona. Sizogcina sihlangana nama-accidents amaningi, ugcina ungasafiki lapho wawumele ufike kona. Abazali bakulindile ekhaya sokugcina kungase-Christmas okuyi-funeral.
Kuzinjiva lezi njivana eziphethe irandi elithi nxa libona idola lilale ngogedla, uMaplanka uthi lingantshintshi imali yenu ezitaladeni.
Abantu abaningi kusebenzisa nje ama-cards abo noma le-bank card lapho uyakhona ukuthi u-access usekhaya. Ingoba ungavela usukuphethe imali yakho irandi usuke utshintsha ngale i-rate. Thosana abaningi abashaya kuthina ukuthi abanye baqilakala singazi ukuthi i-rate actually i-rate sikuphi ngoba ngendlela irandi eliwa ngakhona.
UMabizela wengeza ngelithi kuhle umuntu athabe aze abe manzi nte ngekhisimusi kodwa ungadlulisi amalawulo.
Abantu bagcina sebenza into bangamelanga bazenze indaba yokuphapha. Njengamantombazana nabafana ama-youth abasakwazi ukusiphatha kahle just because ngelanga liyi-one i-Christmas. Abanye bagcina sebelala bonke, abanye bagcina bamitha ngesikhathi sona leso, abanye bathola umkhuhlane lo ozomtshintshile impilo yakhe yonke.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Farai Goodmore Mudzembwe uthi thenga ukhumbule ukuthi uzavuka ukuphila, wekele ukunatha utshwala sengathi kuqala ngawe, njalo khumbula ukulungisa izinto ezibulala ilizwe.
advice engabanikeza yona is simple. Abagcina izimali zabo basebenzise okulengqondo okwaqala okwesibili uma umuntu ephuza akaphuze responsible akhombola ukuthi impilo uyiphila kanye ngakho ke abalondoloza impilo but okuqakathekile okunye ngifuna bakwazi ukuthi kumele basukumele balwise i-corruption back eZimbabwe and ilizwe lethu liyawa ngenxa ze-corruption.
Njengoba nje kuvamile ukuthi kumalungiselelo ekhisimusi abantu bathenge sengathi umhlaba uyacina, uMabizela uthi yidla imali yakho kodwa ungakhohlwa indleko zomnyaka ozayo.
Sisebenza umnyaka wonke January up to November for ukusevela uDisemba kuphela. Waste imali eningi lapho sesifikile kuJanuary abantwana bafuna ama-school fees, ama-renta ozayafuneka. So bizana nomashonisa, umashonisa labana sebekuthathe imali eningi kusho ukuthi uzofika kuJune usebenzela imali leyo uspende ngoDisemba.
Kati kumculo weZimbabwe uzi uthi kungadumi eza kwabamanye amazwe ezindlini zenu weKhisimusi likhohle ukuthi labakini abaculi bazihwatshile ingoma ezintsha. Uthi kulabo asebegewukile umuntu osezithi ubuya kwaZulu yena dabuka kosikobokhobo, kondakini wekele ukuminya abanikazi bendawo ngesikhathi befuna ukuzijabulela.
Uma ngishiye indoda ezongena edolobheni elikhulu lokubulawayo ngiyafisa noma umluzo lozohleko lomnandi bezintombi zaseBethlehem. Ngirasa ngibhesu ulo upstairs under the 99th floor by Mr. JK Music Production.
Imele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yithi sayona isiluza amakhilo namakhilogram ngokuhamba zile sithandaza labagulayo nabahluphekayo. Hold! Shama rengu my best friend wara.
Omele langa ngambe ngusa usabonakali kule ndawo ntombi yami wendele phina. Slice up baby wendele
phina. Iziphathamandla zebandla lezanu PF lomongameli Mgabe bebethe gwaqa esigodlweni sakhe iState House ngolwesibili kudliwa izimnandi kugidwa kutshatshulwa. Kodwa abamabandla aphikisayo kunyelo Zulu Mathupha bathandabuza ukuthi kungenziwa idili ngesikhathi ilizwe liphakathi kobunzima obukhulu obokusilela kwemali. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazi womnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association endawonye lenye njalo ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi onguye osungula lingxoxo. Wena ke mnumzana Mkhwananzi uthini ngalokho?
Ube hamba ngilahlekela uSpindi kokunye engamdobhi kahle inhlamvu zamagama akhe. Kodwa ke ithi ngithi mina ke akumangalisi ukuthi abantu bezanu uhulumende wezanu wenza izinto ezinjengalezi ngoba bona bevele benguhulumende wamagovu. Amagovu lawana angasela mzwangedwa angaselayo unembeza abangadla nje noma intandane zibhekile. Abantu bezanu uhulumende wezanu siyazi ukuthi uwehlulekile ukuholisa ama-civil servants ama-bonus. Kodwa ke akubahluphi ngisho la kancane ukuthi babuthele imali ekade ingasiza abantu abasebenza kanzima besebenzela abantu ababo ukuthi nabo bathole okungaya ethunjini. Bayayithatha leyo mali bayidle. Sike sabona futhi kunsukane zedluleyo begibela amabhanoyi besiya eVictoria Falls lapho kade benomhlangano wabo wezanu la kwa abachithe khona izimali ezinkulu. Yikho engizama ukuthi ngamafishane ukuthi laba zinswabanda ezingena esimini zishaye ziphintithe zingenayo ngisho umzwange dokuthi abanikazi bensimu bazosala besidlani.
Kodwa mnumzana Mkhwananzi, siyezwa lapha abanye besithi imali le esetshenziweyo kaso mali yesizwe ikhitshwe yibo abantu bezanu, ungathini wanalo?
Izanu njengokuyazi kwethu indlela eqhuba ngayo, awukho umahluko phakathi kwezanu lohulumende. Konke nje kusuke kube yinto eyinhlanganisela. Uma bethi bona imali akusiyo yesizwe, akusiyo yelizwe, ngeyabo eyezanu, lokho kibo kithi thina akusho lutho, ngoba siyakubona ngaso sonke isikhathi amankampani angakahulumende ayanikela ngezimali enika ibandla lezanu, ngoba vele khokhelwe ngabantu bezanu ababe bebonga ukuphiwa lezo sikhundla. Ngoba uma bengasakwenzanga lokho basuke balahlekelwe yileyo msebenzi. Siyabona lapha mamhlazana kuyilanga lokuzalwa lika mongameli, bayakhipha ama-statement bayafake e-newspaper nesikwazi ukuthi babe wakhokhele ngemali enkulu. Konke khona lokhu kukhomba ukuthi umahluko phakathi kwebandla elibusayo nohulumende awukho. Okwenziwa izanu kwenziwe nguhulumende, okwenziwe nguhulumende kwenziwe izanu kwenzela izanu.
Bakhona abathi bakhona abezanu PF abathi bona abantu bengasoli ukubuthana lokhu kwenziwe ngoba imali esetshenziweyo ngephuma ezambeni zabo. Wena uthini ngalo?
Okokuqala kumele sihambele abantu bezizwe ngaphana. Kucace ukuthi bekulama-legislators, bekulama-cabinet ministers, bonabo bantu kusegcekile ukuthi leyo mali ayiphuma ezambeni zabo. Kuyimali abayiholileyo behola emalini yesizwe ebhadale ngabani nge-tax yabo. Phezu kwalokho futhi, nanxa kuyikuthi kungathiwa yimali ephuma ezambeni zabo, lento efuna siyinanzelela ikuthi nxa i-ZANU PF iyimpower, ayibusi abantu be-ZANU PF. Kufanele inakekele abantu beZimbabwe bonke. So ke ngase bezaqina bethi hayi imali kumezandeni zethu, kodwa singentandane ezifayo, silabantu silabawaselakazi abalambileyo, silabantu abahomeless, silamavendazi adinyiswa zona insuku esehlile ukuthi athole indawo zokuthengisela. Umuntu ayekhulume esigamase sina imali ekumezandeni zabo, kusegcekeni ukuthi silabantu abasibusayo abangelandaba lathi abalokugova abazikhangelayo kwenza kodwa. And kulosisi ukuthi sibuswa abantu abanjengalabo.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa endawonye lenye njalo ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Lingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje ke sithi thina asihluzeni bomama, sikhangela ukuthi abantu balinanza njani ikhefu lekhisimusi lonyaka, ikakhulu omama abayinsika yemuli. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo, wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Iziphathamandla zakwele Belgium zithi umnumzana Abodolfi C oleminyaka engamachumi amathathu yokuzala oyisizalwane salelo lizwe obotshwe ngolwesibili umiswe phambi komthethwandaba namhlanje, esetheswa icala lokuba ngomunye wamalunga amaqembu abalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abahlasela eParis kwele France mhlaka 13 Lwezi. Iziphathamandla zakwele Brazil zikhathazekile ngenani elikhulu labantwana abazelwe belamakhanda amancane belomkhuhlane obizwa ngokuthi microcephaly abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amane 2400. Abangamachumi phose amathathu 29 balaba abantwana babikwa sebefile ngomkhuhlane obangelwa ligcikwane lithwalwa imiyane. Thank you.
Igama lami ngingumark Peter Ntambe, ngilifisela uKhisimusi olijukela lomnyaka omutsha olokuthula. Ngesikhathi sekhefu kanje, masingakhohlwa ukuhlephunelana okulutshane esingabe silakho, labaswelayo kunye lentandane endaweni esihlelekizo.
Inani labeZimbabwe elisebenzisa umngcele weplumtree liphungukile okumangalisayo ngesikhathi iningi lingena elizweni lilanda ikhefu leKhisimusi. Kodwa loba nje kunjalo izethekeli zithi azithokoziswa indlela eziphuziswa ngayo ngenxa yokuhanjiswa emahofisini atshiyeneyo uma bebhadala umthelo wezimota kanye lempahla abayithengileyo. Intatheli zendaba yethu Martin Ngwenya uzithole ephakathi komhlambi lo obe uthukuthele ngoncedo abalutholayo.
Uma kuqathaniswa leminye iminyaka umngcele weplumtree kade othule ngesikhathi iningi lingena eZimbabwe zilanda ikhefu leKhisimusi, nomanje imizila ibeyimfitshane, iStudio 7 inazele ukuthi bekuthatha umnyaka ukuthi isihambi siqede ikakhulu ukuhlawula imithelo ocelele eZimbabwe. Ucelele leBotswana bekule nguquko ngoba imizila ihamba ngesiphangiphangi. Kodwa bekunganjalo eZimbabwe lapho iningi beliqeda amahola amabili kusiya kwamathathu ukuthola uncedo. UJoseph Ndlovu uthi uhulumende kumele azame ukuguqula izenzo zakhe ngoba kulakho xotsha izivakatshi ezilethe imali yamanye amazwe ekhandelwe amehlo abomvu.
Yeah, it is disappointing because if you look at issues this way, imali engena elizweni ilethwa ngalaba bantu imali eningi. So kumele sibaphathe kubi, kumele sibaphathe kahle, sibone ukuthi siyenelise ukuthi bengene masinya elizweni.
Uqhubeke esithi uhulumende kumele abe lendawo yinye lapho okuhlawulwa khona umthelo wezimota kanye lempahla, hatshi isiphithiphithi esitholakalayo.
Akuqakathekile ongezwa nguhulumende ukuthi kudalwe indawo eyodwa lapho abantu abangahlawula khona, lapho esithi ngathi khona it's a one stop shop, lapho ukuthi into ze customs, indaba ze okuhlawulwa kwezimota kwenziwe endaweni eyodwa, hatshi ukuthi umuntu aline ngapha abuya line ngale. Lokho kuphuzisa abantu esikhathi befuna uhamba.
Kusenjalo amaloli lamaloli kahulumende weBotswana bechitha buthumuthumu abangena eBotswana ongekho emthethweni. Amapholisa weBotswana agconwe ngesenzo sokubutha abantu abavele besendleleni yokuya ekhaya bebayihlisa emabhasini bebafaka kumaloli abe aziwa ngokuthi ngamagumbagumba. Unkosazana Siphiwe Sidanile ungomunye ongaboni isizathu sokubopha beZimbabwe bevele besendleleni yokuya ekhaya.
Akula sizathu ukuthi amapholisa abonipha abantu. Abantu laba sebezibuyelela ekhaya, kanti uhlupho kuyini? Ababekele, asikho isizathu qiniso.
Kukanti phakathi kwamatshata amnyama amapholisa eZimbabwe ahamba isibanga ekubuyiseleni isithunzi sabo kulandela indlela aphatha ngayo izethekeli. Lokhu kulandela ukukhonona okubhahileyo ngesiphathi izethekeli ezitholayo ezandleni zamapholisa kakhulu alinda emgwaqweni.
Isiphatho samapholisa this time around siyasithokozisa kakhulu ngoba abazange badimande into eziningi emgwaqweni, ikakhulu lokuthi abazange bachithe isikhathi behlola izimota, babekhuluma straightforward.
Noma nje ukwethekelela eZimbabwe kulakho ukucunula isihambo kwezinye isikhathi, bekumgceke ukuthi iningi beligcwele injabulo elitshengisela ukuthi ungaze uye eMpumalanga kumbe eNtshonalanga, ekhaya kusekhaya. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisawurongo leBotswana.
Khisimusi enhle evela kwabe Studio 7 lomnyaka omutsha omuhle oka 2016. Silinika ke ithuba lokuthi libulise izihlobo labangane ku Studio 7 lisitshela ukuthi lijabulela njani iKhisimusi lonyaka endaweni lapho elikhona. Thumelani imbiko lirekode ku WhatsApp audio lizibetha igama lalapho elihlala khona ukuze sidlale emoyeni. iStudio 7 ngeyakho.
Kwezemidlalo wayengumdlali weqembu leHighlanders uMelusi Mabaleka Sibanda usenconywe ngemizamo yakhe eyokuthuthukisa umdlalo wenguqu edolobheni lakoBulawayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhonale koBulawayo.
Ekhuluma ekupheleni komncintiswano walonyaka wemabaleka under 18 tournament obengumhlonitshwa umama uCecilia Malunga utshayele ihlombe imuli yakomabaleka ngokuzimisela kwayo ukuqoqa imidlalo yabasakhulayo. UMalunga uthi akujwayelekanga ukuba omama basekele obaba nxa befaka imali zabo kwezemidlalo njengalokho kwenziwa komabaleka. Njalo uthi isifiso sakhe ngesokuba eminyakeni elandelayo ibe minengi imidlalo efanayo edolobheni lakoBulawayo. Wayengumqeqeshi weqembu le-Islanders eminyakeni eyadlulayo uBerry Daga laye ungezelele emazwini kamalunga wathi imisebenzi kamabaleka iyaphathisa ukuthuthukisa umdlalo wenguqu ukucelela abasakhulayo njalo osowabo kumele benze imizamo efanayo.
Umabaleka, what he is doing here is setting a very good example.
Kwenza kamabaleka kumzekeliso omuhle kwabanye abadlali bebhola ukuthi labo benze inhlelo ezifananayo ezokuthuthukisa umdlalo wenguqu kwabasakhulayo endaweni ezijeni abahlala kuzo. Sifisa uNkulunkulu abe laye.
Isiphathamandla senhlanganiso yezifa edolobheni lakoBulawayo Washington Sithole Chimanda ukhuthaze amaqembu adlala kusigaba saphezulu esekhasle Premier Soccer League ukuba athaphe italenta emidlalweni efana lale ebiqoqwe ngufaka amabaleka.
Lawa lafana ama-under 18s yiwo i-backbone yama-teams zethu naku-Premier. Siyazi abaningi lapha ku-Islanders abanye kumakhandleni bazawathatha babangisa kuma-Premier League teams. Futhi siyabonga, well done, nibhole silibonile lapha, sibulisile kakhulu.
Umncintiswano wemabaleka under 18 tournament uqale enyakenye lapho unqobe khona iqembu le-Islanders njalo ungenwe ngamaqembu amane athi ele-Chickenini, ele-Makhandeni, ele-Bantu Rovers kanye lele-Highlanders. Lo nyaka inkezo iphakamiswe liqembu le-Makhandeni lona elinqobe le-Highlanders ku-final njalo umncintiswano walo nyaka ubungenwe ngamaqembu ayi-9. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Yebo kambe balaleli sokuyisikhathi lesa isikhathi lesana sokulibalela imbiko esithola nge-email, Facebook la nge-WhatsApp. Siqale ngalabo abasithumele nge-WhatsApp audio.
Studio 7 ngiyabingelela ngegama lika Jesu muhle umsebenzeli wenzayo kona ngapha eWashington DC lisicebisa lisithela ngendaba ezinhle ezenzakala elizweni lakwethu. Bakithi izinto zinzima lapha kodwa ntanto ukubulisa abazali bami lapha sengikhuluma ngolimi lwami olwesithonga nanda kujuzika ibazali bangu ibaziwa kubhinga ogiya komwami sinakoma kundawo yachininga kumakwinyo nanda kujuzika ndende utekwa ngusipha mundike bamubati nguchinkondya amuchembela agwe nkabali mbama nibandala kubazikari bangu mbaka ndiboni ya zubanze mchea kisimu simu muli senye kabotu nikubata we chiliwo mbutara nchichecho ati jakwe mbubobo aba njikonji atutikie nchichecho chiliwo tumuli senye obo tukisimu si ndirumbidelo go mendichi patide kwa linonchi manigide asi kulindiswe nkulindiswe nkundiza, ono nkundiwe dete kulindiswe te. Ndiriko uno walayo, kubusena kwa machamchope, darumba mumuli seni obo tukisimu si Zimbabwe yonse ni mumu kwa kwa, nchalaga atuende kabo tutwarumba.
Ah, tarumba roko, siyabonga kakhulu kwa manje wothi sikhangele ebesilakho. Uzulu kunhlangothi zonke zempilo uchaza ikhefu lekhisimusi lalonyaka njengeliqandayo bengakaze bakubone lokhu nxa kukhangelwe iminyaka yangemuva. Iziphathamandla zebandla lezanu PF lomongameli Mugabe bezithe gwaqa esigodlweni sakhe State House kudliwa izimnandi kugidwa kujatshulwa yena uZulu ephakathi kobunzima. wayengumdlali weqembu le-Highlanders uMelusi Mabaleka Sibanda usenconywe ngemizamo yakhe yokuthuthukisa umdlalo wenguqu kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisa. Igama lami nguChris Gande, lilale silithiya ku-Studio 7 Live Talk.